Okumele abantu bakuzwisise ukuthi lanxa ozukho bekhona besuka emalokitshini besiya edolobheni, kabakho abasuka emalokitshini besiya kwamanye amalokitshi. Senze umzekelo ukuthi akula zukho osuka komnyoro esiya entembe. Ngokunjalo ke abantu labana abayabe kumele bagade besiya emalokitshini nalawo bagcina beswele imijovo ukuthi amapholisa angami emgwaqweni avimbe ama-Honda Fit lawa. Abantu labana bagcina beswele imijovo yokuthi bahambe lapho bafuna ukuya khona, bagcine bequma ngenyawo. Sithathe omunye umzekeliso futhi ukuthi bakhona abantu abasebenza emandastri. Uyasuka uzubukho esuka emzilikazi for instance, kumbe esuka entumbane, kumbe esuka empophoma, afika bachithe kohamara kumbe bachithe kolayoni. Kodwa-ke okusuka kunanzeleleke ukuthi kakusela zuko zathatha abantu labana bahambise le eBelmont laba basebenzela khona. Kanti imchova yayisuka emalokitshini ihle iqonde khona liye badropa khonale bayevele bekhulume layo. Kodwa kwakhathesi sikunanzelelayo ukuthi imchova nxa engasavunyelwa edorobheni, ngaze behlele kolayoni, ngaze behlele kohamara, akusela mchova ozabathwala ubasa khonapho laba bafuna ukuyasebenzela. Sithathe futhi abantwana besikolo, uzafica ukuthi kulamawada njengo-ward 4 uyabe khona umntwana ohlale ehillside but engxenye efunda khonale esikolo esise-Waterford. Ngenxa yokuthi kakula zubukho osuka phakathi le kibo hillside siyale kibo Waterford, umntwana lwana use-forced ukuthi awokhe ayenqamekela mhlawumbe eodlenzi lapha ingadlula igcwele imota laphana ibhasi yakhona njalo kuya kuyibhasi eyi-1 eqonda khona leyo fountain. Nxa kuyukuthi imchova kayivunyelwe ukuhamba, umntwana lwana seswele ukuthi agadeni. So imchova yona le emncane ibincedisa ngenxa yokuthi ibingena ikonakona lapha uzubukho angangeni khona. Lanxa ekhona amakhombi kazubukho kodwa-ke abe lama route specific routes vele ukuthi wena uhamba lapha uhamba straight usiyali, kakufana le michova le yayikhona ukuthi yayisiba lama route amanye la angenayo.
Manje njengoba abantu abaningi bephila ngayo imichova lemisebenzi abasakhulayo hawo oyindi lokunye okunjalo, umumo unjani?
Imichova ibiyindlela yokunika abantu abamnyama amandla kwezomkhonomi ngenxa yokuthi umnikazi womchova thola imali layo ngokusebenza ngebhizimusi yakhe laphana, i-cooperative njengabochova mabayobekhona laphana bayabhenefitha laphana. Lezi muli lazo bezibhenefitha mbe bezithola uncedo ngenxa yokuthi nxa kuqhatshwa udrayiva kwaqhatshwa lokukhondakitha, nxa kuyukuthi imchova ingu-1000 kutsho ukuthi abantu abangu-2000 sebethola umsebenzi. Kodwa-ke kathesi ngakunanzelela phose bonke owindi abasekho vele emgwaqweni ngaphandle kwabona laba abalutshwana bayabesele bebalekelela namapholisa. Kodwa abaningi bangkhona singathi ukuthi 90% yabantu ababeqhatshwe njengabowini abasekho vele emgwaqweni ngenxa yokuthi bangabanjwa sokusiba licala. Kube sokusithi labo driver labo imajority yabo phose 50% abaningi balahlekelwa imisebenzi because bakhona abanye abantu abangenayo bayasebenzela sebeku-under izubukho ngenxa yokuthi imota liyana udriver uvela kumnikazi wemoto. Kodwa-ke ungananzelela ikakhulu owindi bahle baphuma ngoba abaningi babo babengela-5 olevel ngenxa yokuthi kathesi ngasokuqhatshwa ngozubukho. Uzubukho funi conductor ongala certificate eseneleyo se-olive. So abaningi abafana bakithi ababe ngowindi imisebenzi yalahleka ukuthi lezi muli lezi zalahlekelwa kwini? Umuntu owayeziphathela isinkwa endlini.